sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-22 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiya uZulu ethukuthele.
Thinki i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abe bandla lesisi abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PFM Guza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengiswa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiyangalombili, kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo ezigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi impela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibosha yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyikuthi kukhitshwa izibosha ezilamacala amancane nje, maybe amacala wokutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle. Kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula, I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokho, ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokho, ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto eserious kakhulu, nawu uNkulumende uyabakhulula. Kodwa isikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukuba supporta ngokudla lani lani. Kodwa hhayi, mina izigeleke xa ngisupport ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo, ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo akusibantu aba-right ukuthi babe semphakathini, ngoba bangagcina
ukuqhubeka ngobugebenga ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubona ungani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo?
Yeah, I think i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esikukhangelelayo ukuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababotshelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Sinama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo Job Scala. Yibo abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ukuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezigelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla lesi-CCC abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba abathi alokho ebibhidla. Amalunga leli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla lezanu PF ayebacathamele bababhaxabula abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayachaywayo umnumzana Kudzai Mabonde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On Monday 15 May 2023, esilo hlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTreedwood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU-PF members eTreedwood at the irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Masu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abachaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu achaywa alimala kakhulu agoqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovering mode and beds and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayagcwayisisa yini ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransferwa ngabakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpholisa owabuyayo wayesebenzisa ikhombi yezanu PF elotshwe umgquza ZANU-PF constituency igcwele amalunga ezanu-PF. Amalunga ethu had clear evidence of the kidnappers of our champions, and we later found them at Nyamandlovu police camp. Okwakhathesi amapolisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone ku-news article elotshwe i-News Day lapho uRichard Moyo u-MP wemgquza akubeke khona sobala ukuthi thina ama-victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye-Joint Operation Command la kurada yama-police bosses. So as civilized citizens, we no longer have freedom of independence, and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I kokwakhathesi sisebunzimeni, as it is evident clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Alo ke ngumnumzana Khutsai Mabonde, ilunga lebandla le-CCC. Imizamo yokukhulumisana labebandla le-ZANU-PF kumbe amapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni. Njengesibonelo, i-1 kg yenyama isibiza $63,630, okungaba $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke ukubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu, $5,500, ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi sikuzweni kuntathela izindaba yethu uBathabile Masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho ukubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yamanye amazwe okusemthethweni, singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni. Intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-ikhonomi yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi, sigcine izimuli zethu, ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisi ukuthi sibhadale izisebenzi zethu. La ma-shelf lawa azavuka e-empty kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi singathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakobulawayo, Wathi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagukuteka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela ikhungu oil kwezinye izindawo ngabo 9,000 RTGs kusiya kubo 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima zonzwa likhwelanga. Izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku-2008. Kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeki azithengeki.
Unkosikazi Sylvia Chabalala, umbalisi wamaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kukhubaza abafundi, kodwa akulanto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa yokuthengisa ngamalanga nalawa siyabe singahambanga ngawo esikolo ukuze siphilise izimuli zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, kuyabusehluleka nje lokugadiye edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphathamandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ugatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhataliswa ijuti zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ichukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lumhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrica kunye labosomabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, salubonani, linjani? Hayi, thina siyaphila bakithi, ngiyaphila njani khona ngapho. Hayi, iindaba zenelisipha zona zinhle kakhulu, zimnandi. Hayi, le nkinga embonise lapha loba balukhuluma ngokuthi i-CCC kungani lokhu structure zabo sesahambi ukuthi hayi, akethule, akhangele ekwabo, etshane le-CCC. Thina abantu be-CCC siyakwazi into esiyenzayo, asoze ufuna ukwazi into yomunye umuzi womunye umuntu. Uyabo ingqondo zakho zingathathi na usiyakhangela into zomunye umuzi, uchiye zomuzi wakho, khangelayo lo muzi wakho, ukhangela lakho lokho okuthena ucubungula lokho ukuthi ye wena ubona akusebenzi lokhu emafa akelela mafa. Ungethuswa into lezi, uchiya nento lezi. Thina siyaphambili siyalusapota, sisapota sibili lokuvota, sapota siyakusapota. And inyaka lo hhayi iqhude siyaliqhise, iqhude siyaliqhuma intamo, akulangendlela. Dandi imukhumalo
ambonani sanibonani
ah siyabona lokho kwezwa ngumnangagwa othu safuna ukubusa 5 years more ilizwe lakhe lizoba njani ngoba ilizwe libolile liphela nanti ma engabe ufuna ukubusa 5 years more uyabe sezani yini impela into ongama mfuthu umnangagwa ufuna ukuba upresident uza iza lokho kunini abantu batshelwa amanga kunini bathembisa abantu amanga yini into abayenzayo even eyi1 imigoqo kubolile ezibedlela kulambithi indawo yonke ibutsotsi corruption all over inkomo kazikhuluma ukusela benkomo kabukontroleki sele kokungena nje umnangagwa lihlazo kuphela elenzakalayo ilizokalisela mthetho amapolisa amasotsha konke kuyatshona kwayini umnangagwa uyatshona alihlazo lelesilibonayo lihle kanti ilizwe lizoba njani and laba bantu into eyinkinga abasela abantwana abancane bala bantwana sebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke ubekwazi ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu hayi liphelile ilizwe leZimbabwe ilizwe seliphilwa ngecorruption kuphela inkomo zabantu ziphelile emakhaya la siqedwa yibo abantu bezana uPF abantu bayakhala umhlaba wonke all over bakhala ngokusela bemfomo all over icorruption phela icorruption manje lizwe bani elinjalo
ku studio 7 ngalinjani lonke balandele ba studio 7 iganye labasifundele izindaba baka studio 7 ngithinge ngiphendule indaba ka Tom Angliston Sibanda ohlaziya izini ezombusazwe hayi lapho wehlulekile uhlaziye ithetha kusibilinyongo akula umuntu ongaqala ngokuthenga ama helicopter kungela mithe ezibhedlela lawa ama helicopter amthwala emsaphi lo muntu lancaze kuthiwe ngo emergency isibe khona leyo emergency ezibhedlela uzolathwa ngani hayi mdala masukhulile ke labafana behlaziye yake labafana behlaziye mdala bathe akusina kudedelwana yekela abafana behlaziye sokukhulu leso sehluleke ukuhlaziya kula muntu ongayisibhedlela kungela mithi siyabona
sanibonani balandi studio 7 nabale igama lami ngisikhathele Dube bendisicelo lapha ngifuna umna wami uzanele Dube wahamba lo mama then thina sasala siyithu kwakuyini kungisiqapheliso then yena mina last born wahamba lo mama ngumfana umama isifungo sakhe ngesakondebele ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena maye ngezwa lo mlayezo uyanthola kule number 0601025241 iyo inamba ozonthola kiyo yena le ngiyabona
eh linjani ku studio 7 hayi ngithabela abantwana beZimbabwe amabandla laphikisa ukusebebambene sebebona ukuthi hayi problems zokumele ukuthi izano siyikhiphe phumizano bonke bevotela umuntu eyi1 jamisa president kayi1 kuphele lokho Dubencane ngaphela abantu benkosi azajangezana izinto
linjani emsakazweni ka studio 7 yayi ibe lenhlale phezulu kwendawo yayi sizwile plant ukuthi sebeziyakhela izikolo izidedlela hayi kodwa engakusho ukuthi akukho plant kuphela imathebele nevile isiziyakhela izikolo siziyakhela emaclinic izibedlela ngabantu nje asebezimile abangela kuhulumende la kodwa iproblem nathi into esingayifuni esinyanyiso kokugcina ukuthi siziyakhela iziklinika siziyakhela izibedlela imigwaqo sokuzothatha umuntu wemtuku ezosebenza emaklinikhi yethu esiziyakhele wona hhayi loku kuyasinyanyisa sibili uhulumente wezano lohulumende we-CCC sicela ukuthi bekubhekisele ndaba okanye yibo abala amalungu ephalamende laba kuthi bekhangelisise ukuthi into endlela siyifunise abantu bemathebuleni sifuna ukuthi kusebenze abantwabenu kusebenze abafowethu kusebenze wonke nje umuntu wemathebuleni besisebenze esigabeni lapho odabuka khona kungakho kuzongena nje umuntu azongena endlini yakhe hhayi asikufuni lokuthi siziyakhele izinto lezana sifuna ukuthi kusebenze abantu abethu bethole imisebenzi labo siyabona
lokazi womhleli vuka njani injani lonke masenga akhuluma hey lo mjida lo uma evula nje umlomo wakhe kuphahluka ipoison yodwa ukhipha ipoison engaqeda abantu bezwe mayeza tshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnangagwa lawokhulu bakhe ochiwenga bahlule ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela ngenxa yokuthi babanjwe ama-sanction kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18 kuyazizwa nje into oyithiwe kumbe ekhanda kakusakhona ongasahambi kahle angikaze angiyizwa kahle lento yakhe leyi ukuthi uchaze ukuthini uyazi uyingozi kabi lo muntu lo angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola ZANU-PF azabe lamandla ukuthi akhulume amanga ngaka ebe lesifini sokuzowumana avula umlomo wakhe
sanibonani thanda ukuba ungazithi iviso bingelele bonke untungamili bonke nje
ngithanda nami ukuthi ngiphawulule ngale indoda engayizosuyikhuluma la. Kunabanye abayisapotayo ukuthi abantu bakomoya ngamashona yethu umqondisi imishona njani njani. Babangicela ukutshela uma ngabe ukuthi ulalele. Umoya azisuyomshona. Abantu bakomoya babathi nasazi ukuthi ngabalozi singazi mhlawumbe wena mhlawumbe wafunda i-history lekamgabe le yayibhalwe ibhekiswe phansi. Thina safunda i-international history. Siyakwazi ukuthi abantu bakomoya ngabakamambo. Abalozi ngikatshena wakutshela ukuthi amaNdebele ngabantu abesinguni bodwa ngubani. Iba leli Ndebele baba liyi-umbrella eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi. Siyema-plies esishoneni. Esishoneni akusikho ukuthi umhlobo wodwa bayimihlobo eminingi. So ibala elithi shona liyi-umbrella. So baba khuluma iqiniso, tshela abantu iqiniso, ungakhuluma into engekho baba. Umqondisi nalowo omkhangelela phansi ngowasesikhosini baba, abantu bakomoya ngabasesikhosini. Kumambo ezesikhosini is 100% mthokazini nalowo muntu. Angisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupport, angisupport iparty mina, iparty ngisupporta eZimbabwe. So bukhuluma iqiniso baba, njalo to prove that. Kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba azangamqakathekisa umgaba esaphile. Lami ngichaza ukuthi aloba umambo wayengishona sineqiniso lokuthi aloba sile mgwaqo ebizwa ngayo, aloba sile stadium esibizwa ngayo, aloba even le drobho likhona elibizwa ngayo, kodwa okukhona ngibani ngibuya niyanda ngiyokhona isitatu sakhe. So into ezibonisa ukuthi umambo wayemlosi ngoba luba wayengishona aluwa into eziningi sibizwa ngayo. That's why bengamqakathekisi. Lokho ngibusho futhi ngiyimcwele ukuthi abamqakathekisi yiko okuchazayo ukuthi baba wayengumlosi. Tshela abantu bahle lisengisiza kumamambo. Mamambo amahle yelingabothula bafowethu, lingathuli. Umuntu yelikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwale yohlanga lomuntu. Umkhuzeni imkhalimi ayeke into yakhe. Ayimfanelanga ngesikhundla akuso. Ngambona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Russia encedisana lawe butho elizimeleyo elalolwizo elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni leBakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilitshumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili, kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akwele Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhe esithi kumele amabutho akwele Ukraine engazahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi Russia phela layo is not a small country, is a superpower njengayona le i-America. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa yi-Russia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathesi impi elwayo isikuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona bona ngokwabo kabavele egcikeni ukuthi kuchaya wane manqamu. So ke lalaba labo sebelazwe izikhali futhi abaziphiwa yi-West ngapha ezihamba umango omude ziyetshaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizatshaya. So ke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Batshayeni lizivikele, libatshaye likhonapha elikhona, lithumeze izikhali zenu lazo ziyetshaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lo. Mina mbona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngale ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube ipush ye ground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo ba.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.